Siyabonga Gibbs Dube. Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 ngoNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Linga lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukungabonakali kwabantwana abahlanu emzini wenkulumane kudida ingqondo izakhamuzi. Silengxoxo lomama womunye wabantwana abacatshayo.
Abayizihlobo bonke abakubo eSouth Africa bonke balokhu befona bedinga labo bebuza ukuthi asibambone.
Umfundisi uWalter Magaya ukwele Botswana lapho okubikwa kungasimuntu emthandazweni wakhe.
Yibo abakhona khona baningi kakhulu. I think even labayavele eNamibia kukhangana ukubonakala amabhasi lama-Namibia number plate. So sengathi uthethe over indawo yakhona ethiwa eGlokweni.
Kuhlelo lwabesifazane ke lamhlanje sixoxa lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sthembiso Nyoni.
Njengeministry sikhangela umuntu wonke, kodwa mina njengomama njalo njengeministry ekhangela ukuthi omama yibo abaningi abakuma-SMEs siyabancedisa ngokubuya kwabo. Kulabo mama babuye bedinga i-training.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukunyamalala kwabantwana abahlanu kwezehlakalo ezijiyeneyo sekudide ingqondo izakhamuzi zenkulumane lemganwini. Abantwana laba abathi uWini Museretso wemganwini oleminyaka elithumi lane i-14 unyamalale kuyona le iviki. Kuthi uNontobeko Yolanda Nkomo laye owemganwini oleminyaka elithumi i-10 ugcine ukubonakala ngenyanga kaNkwenkwezi. U-Arlington Shereni oleminyaka elithumi lanhlanu i-15, uThabo Ncube oleminyaka elithumi lasithoba minwembili 18, lo Cyril Ndlovu laye oleminyaka elithumi lanhlanu i-15 ngabanye abangaziwayo ukuthi baya ngaphi. Isikhulumeli samapholisa akobulawayo uMnumzana Mandlenkozi Moyo utshele iphephandaba le-The Chronicle ukuthi abangaphathisa ngolwazi lokuthi abantwana laba bangaphi engatshaya ucingo kunombolo ze-WhatsApp ezithi 0776097122 kumbe 0717922398. Abantwana laba kunye labazali babo abazani. Sixoxe lo nina kaThabo Ncube unkosikazi Bochiwe Ncube ukuze sizwe okuningi ngokucatsha kukamntwana wakhe.
Wasuke siya collect ama results esikole kuyi Wednesday. Waqala wahamba kuyi Tuesday. Waphenduka wasesitiku lebhuku alishare lomunye osenketa. Waphenduka ntambama sokungama 26. So wasebuyela ekuseni the following day. Lapha ahamba wahamba kasaphenduka.
Ngala bangani yini elingacabangela ukuthi waya khona?
Ah, sesadinga kubo bonke abangani asimbone.
Siyasizwa abanye abacatshayo kuthiwe baye eGoli kumbe eBotswana. Alizange likucabange khona?
Abayizihlobo bonke abakubo eSouth Africa bonke balokhu befona bedinga labo bebuza ukuthi asikambona.
Sizwa kuthiwa kulabanye njalo abacatshileyo khona ngapho enkulumane. Ungaba lolwazi ukuthi engxenye bengabe sazana bendawonye?
Angilwalwazi ngoba lami ngubone kunewspaper kuChronicle. Kodwa lama ngibazi bona laba abakhulunywayo.
Manje sikhuluma nje uselesikhathi esinganani ngabonani?
Uhambe mhla ka 11 February siya collect ama results.
Amapolisa wona thini?
Amapolisa sayilokhu edinga lawo vele lokhu bebuya khona pha. Laba abakatholi lutho.
Wena kodwa ulabantwana abangani?
Laba ngithu.
Bancane kulaye.
Hayi yena ngiyomdala.
Ungasitshela nje ngamafitshane umchazi ukuthi ngumuntu onjani ukwenzela ukuthi abangambona babekwazi ukuthi nguye lo ocatshileyo.
uyakhanya ebusweni ongumfana ongaba yi-1.7 unomzimbo olingeneyo.
Esinye isibonelo angaba laso ke
kwesinye isikhathi uyamunye isithupha.
Esikolweni ube ngumuntu onjani?
Ube senza kahle sesemuva ngapha kubo form 3 form 4 eqalisa, but second term ube ngani kasayenzi kahle.
Lo ngonkosikazi Botshiwe Ncube omunye wabacatshelwa ngumntwana obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umfundisi Walter Magaya ukwele Botswana lapho abikwa ethumayela njalo ethandazela abantu. Kubikwa kulabantu abaningi kakhulu abavela emazweni ambalwa angomakhelwane lele Botswana. UMagaya ngomunye wabafundisi beZimbabwe abalodumo kakhulu abathandazela abantu besenza izigigaba ezijeneyo. Sixoxe lesizalwane seBotswana umnumzana Morakile Shunyane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
No ukuzwa kwami khangeni kugcwele kakhulu khona ngale lapha khona kusendaweni ethiwa kuseDlokweni. IDlokweni singathi thina i-village ephansi kwe-Haveron. I-village encane kakhulu, imigwaqo khona engena le ephumayo ayiningi kakhulu, kodwa kuthiwa igcwele khona, kugcwele izimoto, kugcwele amabhasi. From what I understand kuze a very large number of people from South Africa, abanye babuyelayo bevela eZimbabwe. Ama-citizens aweZimbabwe abalapha yibo abakhona khona baningi kakhulu. I think even laba yavele eNamibia khangani ukubonakala amabhasi lama-Namibia number plate. So sesingaze kuthethe over indawo yakhona ethiwa iDlokweni.
Sizwa kuthiwa eminye imigwaqo eyakhona le ivaliwe.
Angila siqiniseko salokho, kodwa I would not be surprised ngoba indawo le sikhuluma ngayo indawo encane kakhulu. IDlokweni ingazi exactly ukuthi population yakhona ingakanani, kodwa it's a small village outside of Gaborone. It's joined the Gaborone. Ndingavala imigwaqo ukuthi abantu bekhona ukuthi bengene estadium sakhona bephume futhi.
Ubona abaya khona le ngabadinga ukuthandazelwa na kumbe ngabantu abakhonzayo nje kuphela?
I remember some years back ngikwakunomnye indoda ethiwa odume othiwa ngu-TB Joshua. When he came here kwagcwala nje njengakathisa uMagaya ebuye lapha, kwagcwala at the National Stadium, which is the biggest stadium in Botswana. Kwagcwala khona ngale kungabantu ababefuna, some people were just curious ukumbona, abanye bafuna ukuthandazelwa, abanye bafuna ukukhonza. And my assumption from what I've seen, ama-pictures esiwabonile izolo, iningi labantu abakhona ngale are already members of i-ministry kaMagaya, ngoba bebethola ama-banners akhona kukhangani bale balama chapters abo e-South Africa, abanye bavela ngalela ngale. So I think they are already members of the church. And then kulabanye abantu abalapha kungabatswana lamaZimbabwe abakhona ngale, ngingazi khona bathaze bafuna ukuthi bethandazelwe or bafuna ukuthi kube na some kind of healing.
Lo ke ngumnumzana Morakile Shunyane isizalwane seBotswana ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGaborone khonale kwele Botswana. Umanispala wedolobho leHarare uhlangene izolo wavumelana ukuthi kasoze axotshe abaphila ngokuthengisa izitaladeni zaleli dolobho njengalokhu okufunwa nguhulumende. Umanispala lo ulamalunga ebandla le-MDCT kuphela. Lokhu sekwenze lolu daba lwathatha inyathelo lezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo kansila womuzi we-Southerton khonale eHarare umnumzana Peter Moyo.
Thina into esiyikhulumayo lapha isegcekeni, abantu laba ukuthi babuye emgwaqweni lapha, one bathiwa zabangene bazitengisela, abantu basebengena ekawuni ngobuningi babo, abanye babiza abanye erizeva besithi asambeni sokubhobokile. Two, abantu laba ukuthi khona bangene ezitritini bethengisa, indaba yokuswelakala komsebenzi elizweni. Four, thina ngabantu abafakwa ngabantu, so ukuthi khona abantu laba bazama ukusiqhubeza nabantu, thina koloko sibuyalile. Bona yiwo abaletha abantu esikawuni ngababakhiphe bodwa, bona yiwo abakhorobisa abantu ukuthi bona 2 million umsebenzi uzabuya ngabalonike. Akuna muntu abayambona endleleni, akuna muntu ofuna ukuhlala ethengisa. Ngabantu abanamadigri babili abantu abafundileyo abathengisa amajusada abathengisa amatamatrini abantu laba abathengisayo yikho abaphila ngakho khonokho so bangabuyela endlini bayaphila ngani so thina siyalile khonokho sikabathengise ngoba bayifayiswa ukuthi bazothengisa
manje pho labo abathi khona idolobho selisifa ngakhona lokhu ngoba abantu sebethengisa mahlayana yonke indawo okuzabangela ukuthi idolobho lingabi lesimilo lithini lingalo
lesimilo esivela ngapi bavela babulana kudala akusela into ekhona so bafuna ukuthi kona bona imesa abayenzayo ilungise ngubani yibo kufuze bakulungise kunoko nguye uhulumende wangkhona xa abantu vele sebethengisela ujason moyo kunelson mandela ngapi emgwaqweni ayisithi esathi khona abantu bona abangeni umuntu angathi yethi iproblem ekwenzela ukuthi khona abanye bayilungise iproblem yakhe so siyalile khonoko asivumi akuna ivini umuntu wekansilo
Hello ke ngukansila womuzi weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo obexoxa leStudio 7 ekhona le eHarare Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi angu 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz Okwamanje ke sengithedela emuva ngilichiya ezandleni zika sithandekile emhlanga
yalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamuhla sixoxa lonkosikazi Sthembiso Nyoni umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngamabhizimusi amancane aqhutshwa elizweni sixoxa ngokwenzakalayo ngabathengisa ezitaladeni siyalamukela kuhlelo
yebo mntana
lilo hlelo yini olukhangelane labo mama kuphela lapho kuthengiseni kumbe bonke libaphatha ngendlela efanayo labesilisa
njengeministry sikhangela umuntu wonke kodwa mina njengomama njalo njengeministry ekhangela ukuthi omama yibo abanengi abakuma SMEs siyabancedisa ngokubuya kwabo kulabo mama babuye bedinga i-training bedinga ukuthi bancediswe ku-cross border bedinga ukuthi bancediswe ngezimali asibalahleli khatshana endomama futhi bathembekile endomama futhi ungambona umama esebuya forward usehlelile into yakhe obaba labo bathembekile kodwa omama bathembeke mu so sisebenza labo kuhle kakhulu uma kulabo mama abalama problems as specific to themselves bangaze badonda ukubuya kuministry kababuye kithi upermanent secretary wami ngumama upa wami ngumama bangabuya baza kwanikelwa kuhle bancediswe ngendlela eziza kwenza ukuthi benze kuhle amabhizinisi abo
libona ingani kungani bebaningi kulabesilisa yibo yini abahlupheka kakhulu
omama yeba bahlupheka kakhulu kodwa umama phela kasozathi angaswela ukudla endlini abese siya next door kuyacela ungahamba emabhawa ngoba nabagcela emabhawa hamba endaweni lezi ezokuphumulela ezamafaro lezi ngoba nabagcela khona ngale obaba lapho lohlupho uyahamba edinga omnye ubaba bayenatha kodwa umama ngaba lohlupho uyahamba edinga omnye umama bazama ukuqeda udubo lolu ngokwenza into ezaphilisa imuli so mina ngiyabasupporta kakhulu mama ngoba lapha belohlupho baliqeda kuhlohlupho loluya kabaluqedi ngokuzama ukuthi banathe kumbe bakhohle inhlupho they face their problems head on bese bezama ukuthi basolve bancedisane so lathi njengabomama lapha kuministry sizimisele sibili ukusebenza labo mama ngaleyo ndlela ukuthi baphathiseke bancediseke imisebenzi yabo yephambili njalo lezimuli zabo zondleke
ngohlelo lolu lokususa abathengisa ngongekho emthethweni emgwaqweni singathi kusasa yabomama labo bonke abathengisayo ikhanya inhle yini ukuthi bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wabo
hayi ngiyabona kule misinformation elitshelwayo akula muntu othe uzasusa abantu ezidridini ngodli ama leaders ama vendors la bakhulumisana lati bakhulumisana le ministry ye local government bakhulumisana le ministry yama SMEs eyami ministry ke isiqedile owaye umsebenzi ngoba okwethu ukuthi sibakhuthaza ukuthi ba organizeane into associations sebekwenzile lokho kulama associations angu 18 so amanye akhokhelwa ngomama amanye akhokhelwa ngobaba so omama bangabuya belohlupho siyabaphatha kuhle siyabancedisa ngoba siyakwazi futhi ukuthi yiba baphethe izimuli obaba labo bangabuya senze okufana naye mbona ngani kakula crisis ngabanye nje abantu ababefuna ukuthi batshengisele ukuthi kulalokhu lalokuyana but thina njengeministry silobha ukuthi asiphathaneni kuhle abantu kababekwe kuhle ezindaweni zabo labo ama-SMEs ama-vendors kawavume ukuthi bathengisele ezindaweni ezingcono kulokuthi baphonge ukuthengisela nje anywhere lapho okungela manzi khona lapho okungela ama-toilet khona ngoba ngaleyo ndlela kabancedisi ukuphathwa kuhle kwamadorobho ethu
siyasizwa abathengisayo besithi kwesinye isikhathi bathola umbiko ochiyeneyo ugatsha lwakho lovela ku-Ministry of Local Government imbiko yenu liqoqa njani ukuthi ihambelana
babe besithi thina sithini
lathi bengaqhubekela phambili bebhadala lo mthelo
hayi thina asila mbiko esibapha wona ngoba okwe-land ngokuka local government okwethu ukuthi bangabuya lapha sithi kaba organizeane babhalane banga organizeana babhalane lapha befuna izimali zokubolekisa babuya kithi lapha befuna training on business babuya kithi lapha befuna ama markets outside the country lapha befuna ama exchange visits with each other yikho kwami lokho okokuthi babhadala malini bayibhadala ngapi bahlala ngapi bathengisela ngapi ngiyabe sengiseqiline sengingenela eyinye iministry njalo lezi mali ezibhadalwayo yiministry ye-local government maybe lezimbra but thina asivunyelwa ukubhadalisa umuntu
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sthembiso Nyoni umphathintambo ogatsha lukahulumente olubona ngokuqhutshwa kwamabhizinisi amancinyane elizweni ebesixoxa laye ekwabulawayo lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Sibonge ke usithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani ke indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Nazike esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi Ntombenhle kodwa singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela ukungabonakali kwabantwana abahlanu emzini wenkulumane lemganwini kudida ingqondo izakhamuzi umfundisi Magaya wele Zimbabwe ukwele Botswana lapho kubikwa kungasimuntu emthandazweni wakhe silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande lilale
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.